Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Abalimi bakhuthaza ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelele ukuba sifitshane. Kulo ukuxokozela eZimbabwe lapha amapolisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, umthwakazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano sabambanisa amabandla amabili athi iZANU PF le PF ZAPU. Abantu beZimbabwe balemibono etshiyeneyo ngosuku lolu osuleminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 lunanzwa. iStudio 7 ixoxa lomnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU PF eMathabeleland South.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu emuntwini wonke othanda iZimbabwe, njalo umuntu wonke othanda ukuthula. Sinanzelela ukubana lusuku olwabuya ngemva kokubana sokuqale impangani kuba lokudlwangudlwango elizweni. Kwazothi amabandla amabili lenkokheli zethu ezimbili zahlangana ndawonye zaletha abantwana beZimbabwe ukubana babone ngeso linye, njalo baphile ngokuhloniphana. Kungakhethi mbana, kungakhethi ndawo ukuthi emzimela ngaphi, kungakhethi njalo ukuthi ukhuluma lini bani.
Sibona intsha ingasaluqakathekisi, yiwuphi umbiko elingawupha kwabasakhulayo?
Mbona ngami kuphendula yithi futhi thina abadala ukuthi sikulelu kufana kube ngenhlelo eziqaphekileyo ezokufundisa abantu abethu ukuthi bakwazi ukuthi isuku leli lithona. Ngoba akungeke phobo lisuke nje kuphela esikhuluma lokhu namethana kungelakuhlalisa abantwana phansi batshele ukuthi okuyikho kwabanje kuze kube laleli suku kuyini, njalo okuba ngithi leli suku liqabuke ngani kubantu bafundise.
Sikhangela imbali yosuku lolu lokwenzakalayo khathesi. Ubona sengathi okwakufuna ukuthi kufezwe yiunity eyabakhona ngosuku lweUnity Day kulokhu okusakhona na?
Ya, singatsho njalo kwakuqalakhala ukuthi ukukhululeka kwabantu beZimbabwe ukuthi ungabe usuke emtoko, usuke eplanti, usuke ebhadbridge, usuke ebhinda lokusuka ngaphi. Awukhethwa ngumbala, awukhethwa ngumhlobo, ukuhamba ukhululekile. Nabayindisayo bayendisa abantu babo ngokukhululeka. Sibe sesikhangela futhi langendlela imisebenzi ebuye ngayo, langendlela uhulumende abunje ngayo. Ungananzelela thina lathi ngapha eMaksawu, abamelisi labo kwi-executive esingathi ngama-ministers bekhethwa bedlulela ngapha kwelakithi. Njalo akunamuntu ongakhuluma ukuthi kona ilizwe libuswa nganyanye ngapha akula bantu. So ngenxa ye-unity nangenxa yokubambana ngenxa yaleli langa yikho osokulethe into lokho. Ngaleyo ndlela ngibona mina usuku lolu lwaba lihle ukuthi libe khona. Nasemisebenzini eminye eminingi leyo kuyakhangelwa ukuthi indawo le ibhalansile, abantu bonke bathola ngokulinganayo imisebenzi kungukhokhela.
Umnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU PF eMathabeleland South. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Makhandiwa Dube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
Hayi kakhulu baba, thina asizange saluqakathekisa noma kuyikuthi abadala kumbe bangena bezama ukulamulela abantu kumbe babesenzani. Thina njengabantu ababesesibutheni sesibelethekiwe kufana lokuthi unikwe i-order kuphela ukuthi sekwenzakale lokho, asizange sikuvume. njalo ngikhuluma nje kusasa izipra yonke elengqondo ubuchopho obupheleleyo uyabefake ezimnyama kule ndawo amele uma kuthiwa u-10 ame for 20 minutes ukurepresenta abantu abangu 20,000 okukhanya yibo ababulawa khonapha noma thina singayazi fika ukuthi njani. Mbona ngathi thina asizange sathi thina leyo nto siyayazi eunity ngoba mbona ngathi abadala laphana babesenzela ukuthi abantu sebephelile bebulawa abantu izigebengu.
Kwabatsha lingathini sikhangela usuku lolo?
Kakhulu esingakutsho kwabancane ikubakhumbuza ukuthi khona kulecala elenzakala ngemva kokuba sekuthethwe ilizwe. Icala leli alifuni mali, licala lifuna ukuthi kukhulunywe iqiniso nje kuphela ukuthi kanti babenzeni labo bantu. Kungaba njalo kuzadlula, abantwana kabamelanga bakufihlele. Bamele babekwazi ukuthi kule nto enje yenzakalayo njalo ayibuye ngeqiniso into yangkhona umuntu wayeyenza phela wayelenjongo. So ulayo impendulo yokuthi uzaphendula akutsho uma kusehlula abantwana basale bekwazi ukuthi kule nto enje eyenzakala okungekho emthethweni kodwa ayizange kukhulunywe ngayo.
Lo ngumnumzana Makanti Wadube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
The Voice of America, VOA.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Ekhuluma le Studio 7, umqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ore Agritech eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi abalimi kufanele bahlanyele inhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa njalo badinge indlela zokuthi umhlabathi ugcine amanzi kakhulu ngesikhathi izulu lingani. Asimzweni elandisa.
Okokuqala, izulu liphuzile yebo kambe ukuqala ukuna ngoba liqala sesiphakathi kukampalakazi. Lokhu kutsho ukuthi silesikhathi esifitshane esokuvuthisa izilimo zethu. Silesikhathi esifitshane ukuthi sibe lenkotha ezwayo emadlelweni ukuze phela izifuyo zethu zibe lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuna kwezulu ngomnyaka ozayo. Kuqakathekileke balimi ukuthi sinanzelele ukuthi nxa sikhetha inhlanyelo zokuhlanyela kathesi kumele zibe ngezivuthwa ngesikhathi esifitshane, i-90 kusiya ku-115 days.
Yiziphi izilimo abalimi abangaqina ngazo?
Asiqineni ukulima amabele, ukulima inyawuthi, ukulima indumba lezomaqutha, ukulima indumba lezesikhiwa o-sugar beans, ukulima ubhekilanga i-sunflower phela, ngoba lokhu kuyazama ukumelana lokomo. Xa sizafaka isilimo somumbu, sifake inhlanyelo ezivuthwa njengoba ngisitsho nge-90 to 115.
Abalimi bengavikela njani izilimo zabo kanye lomhlabathi?
Ukuhlakula kakhulukazi lokugcina nje kumanzi lomdaka ensimini yethu, yikho sikhuthaza ukugejwa kwamagodi okuhlanyela kumbe imvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Sikhuthaza lokuthi sivuthe amahlamvu utyane amahlanga sembese umhlabathi esikuthi yi-mulching ngesikhiwo. Lokhu phela sisenzela ukuthi sigcine ubumanzi ensimini. Kukhona njalo udaba lokuthi izulu leli njoba lesina kathesi lizabe lisiba lezikhathi lapho elima khona ukuna, kodwa kukhangelelwe ukuthi kusiya phela inyanga kanhlolanja uFebruwari singaba lapho ukuthi sithi singena kumbimbito ngale izulu selimile ukuna. Lathi abalimi sibone ke ukuthi izilimo zethu siyazincedisa sizivikele ekhuleni lakubudli obungasichitha ngalesi sikhathi. Kuqakathekileke balimi ukuthi ungalima, ungahlanyela ngoba usiyakhangela ukuthi kumila kuhle yini. Akukho ukuphandwa izinanakazana lezi eziphandayo, izikwehle kanye lokuqumayo nxa kumila ngoba kuvamile ukuthi nxa izulu lilutshwana ilanga lichisa kakhulu ubudli buba bunenge kakhulu kwesinye isikhathi ekumiliseni lapha ngenxa yokuthi izulu lakhona liyaxayela ukuna kungangamili kuhle asiphangiseni ukuqabanga sivala izikhexe lezi eziyabe zibe khona ukufaka umquba ukufaka umvundiso ukuvikela isilimo kuyabe kuqakathekile kakhulukazi ekuthini sizathola isivuno na kumbe hathi ukhula balimi ikakhulu ngamaviki okuqala amahlanu kusiya kwalichumi asiboneni ukuthi izilimo zethu akula khula oluncintisayo ukuze zikhule kuhle ngokuphangisa sithole ukuvuna balimi umnyaka lo ulakho ukuthi sibe siba lamathuba lapho okuyabe kuchisa khona kakhulu asinanzeleleni ke ukuthi nxa siza kwenze sikwenzayo silandela siqondiswa yimbiko ezomkhathi imvundiso enjengeyokuzalisa ammonium nitrate lapho iurea kufakwa kumanzi ngakho kube kumele sibe sihlala silalela ukuthi kuthiwane kwezomkhathi umbiko ongaphuma emawayilesini umbiko ongaphuma ebalimisini silandele iziqondiso lezo ekulimeni kwethu
umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi we-Agritex eMatabeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingweni Umelindlovu lo Roland Duve abachove intshelelezane besuka eMidrand kwele South Africa besiya kobulawayo namuhla bebe thotshwa imizimba eRadis Beauty Parlor. Okwamanje basaphumula kulandela uhamba umango oyisilinganiso sama-kilometers afika phose inkulungwane 865 kilometers. Ake sizwe uNdlovu exoxa lo Duve bethotshwa imizimba kobulawayo.
Sithina abantu abaningi kade bahamba besikhapha besiphelekezela which means endleleni kade kumnandi kakhulu kade besikhapha imoto yajika ngasepulukwane from there zaqhubeka sebathathu bekumnandi impela kodwa inkinga ekade ngilayo mina njengomuntu oqalayo ukusayikhulu kade ngakwazi lutho so behamba ngifunda endleleni ongawukuthi ngifundile kodwa namanje safunda ngoba ngaqedile kodwa zadinga ukuthi khona ngifundise suba kundlovu kade emfundisi wane kade ngazi lutho vele nakhona kade ngasazidelelanga ukuthi ngizobuya ngoba into zami basikele amathi ngekho right so and then sabuya ke kahle sithe sifike eMessina it's a fortunate room for it ngiye lapha nosuke ngabe esaba ne-appetite okuthi edle wangabe sakhona ukuthi ebe namandla ukuthi eqhubekele eze phambili so samfake emotweni wayehle ibhedi bridge saya refresha laphana true allegiance bekumnandi azibe ukuhlakula samukela hlakulu wajabula sasuka ke lapho ke ntambama it was around 7 or 8 if I'm not mistaken and then ufowethu upress mom wasondwe yena wasegibela ke izimoto esiza etown ngoba bengasayinile estage hall so sahamba kuhle kakhulu into nje cishe yasivelela nje ukuthi sitshaye iphotholo wamatrojet adingasabonise kahle uba kumndlovu utshaye iphotholo lucky umuntu one-experience walibamba ibasket kazanye wawa kuvele kwawaflet ithaya lakhe sashintsha ke ithaya ke sahamba but sesihamba sisilala kodwa sihamba kancane singasakhona ukugijima ngespeed saba nelakhi sahlangana nomunye ubaba ongumalayitsha naye ubehamba ngemoto yakhe wasehamba isikhanyisela hayi lapho-ke sigijime kakhulu uma sesikhanyisele asazi umuntu uthethe ividiyo kadathanga ngaze usuku hayi sigijime kakhulu fela sesilanda khona kumakhado sesesifika phambili ukhona kwathela khona umhlaba adala lapho sivele sakhathanga singasakhoni lutho kodwa hayi wena sibambile sazofika hayi sazohlangabezwa ngamadoda asebulawayo yazi sayikhili kuthiwa ngutholi ifemila kuhamba khona nje umnandi mhlana labantu abaningi abade engabazi sathola amajida asihlangabeza avila from ebulawayo siya phambili team amakhitha kumahle kakhulu namadoda akhona afriendly kakhulu so basikhapha nabanye okwabesifike nabegwanda besikhapha emoto abazofika lanto ebulawayo sahlangana nabo babuezra abantu yakazi ngobunenhlela sizwa ngabo umnandi abona kadesi manje la silapha lapho zombotoza yazi kumnandi is my first time
kwaningathi siyabonga kakhulu ungathi ukuthi iawareness o ibingeyani iawareness njalo usizo olube khona ebantwini or ukukhona ukungakukhuluma nje ngamafichane
iawareness ibika about drug awareness ukuthi abantwana bengathatha izidakamizwe nxa ukuthi intshe ayiningi abantwana abaningi abancane yonke sebelahlekelwa umkhumbulo nangengqondo nangenhlonipho yonke into isibalahlekelele kusasa labo elihle ngenxa yokuthatha izidakamizwa. So besithi khona say no to the drugs. And then usizo silutholile ebantwini, abantu abanyajombo besinikeza izimali, abanye besithela ukudla, abanye besinikeza amanzi namafruit endleleni. Bekukuhle kakhulu mpela, besifike khona mpela bekukuhle kakhulu. Kodwa mina umndeni wami engawutshelanga ukuthi khona ngiyabuya ngebhasikili ngoba ngokuthi yeke bevuma. Kodwa kuhle ukuthi labo nithole bengimele nogogo wami engade engamtshelanga, ngithole laye engilindile. Ujabule kakhulu, ube proud, nami ngiyenza ukuthi khona be proud ukuthi maybe ngokuzayo ngizayizokhula ukudlula lokhu. Ngiyabonga.
Okay, hayi siyabonga kakhulu. Hayi okunye siyabe siyazisana kanjalo kanjalo. Besicela nje abantu abasincedisayo, kukhona abanye lesifiso sokuthi besithumele ukuzosincedisa nathi, ngoba besihamba sisidla, siphuza amanzi, silungisa izinto eziningi.
Lapha lizwe abathakazelela intshelelezani umnumzana Roland Dube exoxa lo Meli Ndlovu bekobulawayo. Kulokuxokozela eZimbabwe lapha amapholisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eleCitizens Coalition for Change, umthakazi Republic Party, lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo lokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo-Chabangu abathi usebenzelana leZANU-PF. Ibandla le-TCC lithi ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, njalo lolwama-by-elections olwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TCC lonkosazana Antonella Nare olilunga leZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment. Le yinto eyi-nature yegovernment ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani labo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, i-long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame, bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Malabe, ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi konkona laba bantu from the opposition bayalandela yini imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi konkona will break the law and then sesizathi khona khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele, sikukhangele again ukuthi konkona are they following the rules and the regulations of the country, ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama-laws just because they want to be seen in the public domain. Besithi konkona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dalas nansoke indaba
umanari into anayo angazisisiyo ikuthi ukudemonstrata or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la ungena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact umanare ku-the other way round kuZANU-PF, iZANU-PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program. Abanye abantu bangabi lethuba lokubana endaba demonstrate emgwaqweni kumbe bayenza i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrata, izano esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Malala, mpendule khonapho sisithuthini mama.
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa. Hayi Mlalazi, kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi konkona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo ngoba many times crimes ezenzakalayo i opposition and they want to use i violence uku demonstrate akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa lokho but again as the demonstrations angkhona alokuthula yini or ngama demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithini sizayenza ngenkani uku demonstrate okulokuthula kukulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lodlaso uqalisa ukuba lemsindo engayenziwe yikho lapho kusuka kube lenkinga khona.
Ye, kanya zenu uyakhuluma lapho mama uthi kanya ngani linabaphikisayo lilomsindo kakhulu ubudlongodlongo kuphela mlalazi
akusikho qiniso konoko nje ubuhle ukuthi yonke into ihlalise egcekeni eZimbabwe mhlawumbe sichallenge abezana uPF kunye lomanare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violator ama-citizens and that history is there. Ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumende bamthrethena bamtshela hey lokho akwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZanu PF ayibusi ngentando kaZulu. IZanu PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them not abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule PF khona. So the opposition, or rather ngithi abantu base Zimbabwe, because the opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposizana. Inicho lama church anasukuma athi sinukwenza lokho izano yaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinature yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare pose lokugcina konapho umphendula konapho ke ubaba umlalazi.
All right, hayi ngiyamuzwa ubhuti. Ene ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalabo abaphikisana lezana iPF. At times babefuna ukugetha iattention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona be babazama ukulwa lezana iPF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains abantu yakwanisa ukuthi khona afake iadoption athi khona ngiya adapta ngiyenze so I'm being tortured or whatever to bekhulume izitori ezijeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo Europe labo America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona beget i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwalisele izifiso zabo.
Gqiba khonapho mlalazi.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela wangani bami bezana ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-control i-government. Ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo. Kazakawaprove asibonise ukuthi bekukade kuyifake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare okubandla leZanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi olulunga le-CCC. Bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Burkina Faso ngelinye lamazwe entshonalanga yezwekazi le-Afrika lapho abebutho abahluthune khona amandla. Ngombandula ngomnyaka ka-2022 abebutho bahluthuna amandla lanxa abedlulisa amalawulo wabesimuslim. Abalobudlelwano lamaqembu e-Al-Qaeda le-ISIS baba lomvukela kwaqhamuka udlwangudlwangu osebufinyelele lamazwe angomakhelwane esigabeni se-Sahel. Elemelika liyasola kakhulu ubudlwangudlwangu obudalwe yilama lwayecatsha ehlasela abantu makhaza amabutho kunye lamapholisa akwele Burkina Faso. Ubudlwangudlwangu obujulileyo sobuthethe imphefumulo yabantu abantu abaningi bakwele Burkina Faso, kucho isikhulumeli sogatsha lwe State Department uMatthew Miller. Siduduza labo abathintekileyo, imdeni yabo lomphakathi elemelika lizahlala lizimisele ekuphathiseni ekulwisaneni lobudlwangudlwangu. Ngenxa yokungahlaliseki lokhu, elemelika likhuthaza abeBurkina Faso ukuthi bathathe amanyathelo okuvikela uZulu lengatsha zomphakathi, kutsho umsekeli wogatsha lukahulumende olubona ngokwezwekazi le-Afrika uMolly P. esipha ubufakazi edalele Congress kunsukwana esisanda kwedlula. Siyazi icebo lokuvimba ubudlwangudlwangu lobu ngokugcwalisa amabutho alisoze lisebenze njengalo kho okwenziwe kwele mali. Ukulungisisa ukungahlaliseki okwenzakala kwele Burkina Faso, siqhuquzela umhlahlandlela ozandulela umbuso kaZulu kusetshenziswa isikhathi esizafakwa sivunyelwane yibo bonke. Elemelika likhathezekile ngokwenziwa ngohulumende osabambile okwesikhathi okufana lokubamba ngamandla abantu ukuthi bangene kubutho. Ukuncindezela la uZulu lokuvimba abamabandla ezombusazwe, lokhu kubangela ukuvimba abantu abasebenzela isizwe ukuthi kube lombuso kaZulu lokuthi ilungelo likaZulu lilondolozwe, kutsho uMila. Ukulondoloza ilungelo likaZulu lokucwayisisa ukwephula kwelungelo likaZulu locuku lokujezisa labo abayabe bebangele lokhu kuqakathekile ukuze kube lokuthula elizweni. Elemelika lizaqhubeka lisebenzelana lohulumende wesikhatshana we-Transition Authority labanye ukuvikela ilungelo likaZulu, kutsho uMila. Sizaqhubeka siphathisa uZulu wele Burkina Faso emizameni yokuthola impilakahle lohulumende kaZulu kunye lokuthula elizweni.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Akubizwa ozwayo elusingo esigabeni setokwana ePlumtree namuhla, lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lesikhalanga bethakazelela imvelaphi yabo njalo beziqhenya ngamasiko abo. Sixoxe lomunye wabaqoqi bawo, umnumzana Difa Dube.
Namhlanje lilanga elikhulu kakhulu wabunkomo lapho kuhlangane khona abantu bebukalanga endaweni ebizwa kuthiwa kuseluswingo. Iluswingo leyi is a traditional place eyaziwa kakhulu ngebizwe elakudala elibizwa kuthiwa yintandabagwana. Ntandabagwana kusho ukuthi wawungumuzi omncane owenkosi yethu uChibundule, njengoba sazi ukuthi uChibundule yena wayehlala laphana eCameroons. So ke abantu bazobehlangene lapha entandabagwana well known as iluswingo, lapho ukuthi bezogubha lolu suku bekhumbula ubukhosi bamandulo, bekhumbula imvelaphi yethu, njalo sizama lokufundisa isalaba abancane ukuthi umlando ube kibo, njalo bakuzwisise kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngembali yakithi bukalanga sikhuluma ngendawo enjani. Kuqakathekile kakhulu ukwenza izinto ezifana lazana lezi ngoba kuvuselela usiko lwakithi. Ingakho siyabamema bonke abantu bakithi, isizwe sakithi sonke, sithi bonke abanelisayo ukuthi bafike kotokwana endawo lokuthiwa iluswingo. Siyabamema ukuthi abafike ngobunenge.
Ingaphi kahle kahle lindawo Dube?
Indawo ethiwa iLuswingo eTokwana, indawo leyo kusho ukuthi is 40 kilometers nxa usuka ePlumtree Town. Uhamba ngedirection usiya kuTokwana ezitolo. Nxa ufika eTokwana ezitolo, usungafika ubuze ukuthi izitolo zakuTokwana ziyinye kuphela, noma bangabiza ukuthi kumakhekhe. Usungabuza indawo ukuthi indawo ethiwa iLuswingo ingaphi. Kodwa ke okunye sizazama ukuthi sikwenze, sizalwisa ngako konke okusemandle ukuthi sibhale amabhakane, amapaper azobe ebhaliwe, sitsho amadirection ukuthi nxa ufika lapho uje uqondele. Njalo zizama ukufakala lama ashes azasiza ukuthi ayenelise ukuthi atshele laba ababilahleka ukuthi indlela iqonde ngayo. Kodwa ke sithi bonke abantu bakithi ababuye lalabo abangasobe bakalanga ababuye labo bezozithola ithuba lokuthi bebandakanye ke ekufundeni izinto, noma bafunde ukuthi abantu bebukalanga baziphethe njani, bengabi belokho besizwa izinto beziqagela from laphana. Kodwa ke ababuye bezosondela duze lathi sizogubha lolu suku sisonke sindawonye, ikakhulukazi abantu abantwana besikolo siyabamema kakhulu ukuthi abazali bavumele abantwana ukuthi ababuye ngoba kuyinto ekhangelane labo kakhulu ngoba thina abadala sekukuningi esikufundileyo esikwaziyo kodwa ke abantwana abancane futhi babuye sizobafundisa sibachiyele ifale ngqondo ukuthi basale besazi ukuthi impilo yayinjani njalo baqhubeka phambili la besiya ngayo.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi weLuswingo Khalanga Cultural Festival ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Singakehlukanike esihlobo sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lethu lwanamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inaza usuku lokubambana oleUnity Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.